siyabonga ndimi yakhe ngokusethulela indaba ngolimi lwesiNgisi. Siyalamukela mthokazo omuhle ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 28 ngoMabasa 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Usomabhizimusi odumileyo kulezi nsuku uWignell Chivayo sephathise abesifazana beZimbabwe abasetshenziswa njengezigqili kwele Kuwait.
Yes, abanye bagcina bethengisa ucansi kungayisi ukuthi bona yibo abathengisayo but basebesetshenziswa ngoba bekufanele ukuthi bona ba-raise imali.
Abathandana beyibulili bunye babikwa beyibo abasengozini enkulu yokuthola igciwane le-HIV. Umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ubukisa lezemidlalo yenguqu lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla eliphikisayo ele-Renewal Democrats of Zimbabwe elikhokhelwa ngumnumzana Elton Mangoma lithi kulabasekeli balo abatshiselwe imizi eMakoni North ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Pishai Muchauraya utshele iStudio 7 ukuthi imizi le etshisiweyo le ibilempahla egoqela ukudla. Kodwa isikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba uthe kabakayitholi imbiko yesehlakalo lesi. Ibandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube namuhla lisole kakhulu uhulumende ngokwehluleka ukuphathisa abesifazana beZimbabwe abangamachumi amathathu lambili 32 abasebugqilini kwele Kuwait. Abesifazana laba bagoqela amantombazana ahamba kulelo lizwe ethenjiswe imisebenzi kodwa athi efika adibana lodubo lokugqilazwa aphathwa luklubhu abanye bebanjwa ngamandla ukuthengisa imizimba. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele lunga letale lephalamende unkosazana Tabitha Khumalo elo nkosikazi sehlile kumbo tafumaneyi.
Udaba lolu lokutrafika omama sivele safaka umthetho i-bill esekhangela khonoko kodwa I think lapho esehluleka khona lapho kuhluleka khona uhulumende yokuthi basebenzise izindlela zokufundisa abantu ama-television ama-radio kulezi nsuku silabo WhatsApp. Shuwa kuqakathekile ukuthi amapolisa anelise ukuthi athumele abantu imbiko enjalo lezikolo kakuyefika khonoko ukuthi yebo naye imisebenzi kayikho. So iningi lethu saqanjelwa amanga utshela ukuthi hawu kulo msebenzi lapho uzabe uhola imali engaka ukuthi lawe uhlezi empilweni yakho ungaze ucheck-e la kubo-intanethi ukuthi kulabo bantu abahola imali ezingaka besenza lowo msebenzi othenjisiweyo. Ubona ukuthi ngasilo qiniso but njengoba uyavela phakathi kwenkinga uyabusucabanga ukuthi othi ngiyezama ngxele lami kuzamphumelela.
Abameli laba abeZimbabwe kwamanye amazwe ayisibona amahofisi abo okumele ancede izizalwane eziyabe ziseBotswana eziyabe zise-South Africa.
Liqinisa lelo ngoba kumele ukuthi uma unganelisi ukuthi uphunywe ukubaleke kumele uyephephele emahofisini ama-embassies ethu. Kodwa inkinga esesiyibonile lonke lizibonele aba abantu amankazana ayi-32 agijimile kuwethi bahambe embassy. Inkingi esikhona uhulumende wamasela lo awula yona ipenele esikala abantwana sebehlezi uhulumende lesibindi sokutshela abazali ukuthi dingani izimali ukuthi abantwana laba babuye ekhaya besazi ukuthi abazali badla inqoqo zomlomo njalo ungakhangela engxenye khona abantwana laba behanjiswa khona ngali abazali bathengisa izinto endlini ukuthi umntwana ahambe ngoba uzakuya uzabagcina ngcono.
Cebo bani elingabanika abazali labantwana ababe sebehlelwe yilolu dubo kungenxa yokungahlaliseki eZimbabwe komnotho wethu wezombusazwe?
Mina i-approach yami ngathi iqalele kithi ezindlini. Yebo ngiyabona international level, but ezindlini nxa sikuyukuthi umuntu uze i-opportunity. Abantu yebo ngiyakwazi ukuthi abantu babefuna ukuthi kube yimfihlo ukuthi hayi akufanelanga ngazakali ukuthi sengihambile ngathini. Kufanele kube lo muntu oyi-1 obakwazi ukuthi uyenga. Uhamba nje ngubani umuntu ozabe ukhuluma laye ngoba abakhona yebo sikhuluma ngalaba abayi-32 abazakalayo ukuthi bangaphi. Ngoba kufanele sifake ama-preventative measures ukuthi alright ngiyahamba asikwazi ukuthi ku-right kumbe ku-wrong.
Nxa kuyukuthi ngithumela umntwana e-England ngiyakwazi ukuthi yena umagumbo ukhona.
Yes.
Ngihle ngithi hayi ngicela ungikhangelele umntwana lo.
Yes.
Kodwa mina umagumbo ngiyamuzwa sibili.
Yeah.
Kodwa mina esami isifiso I think imfundiso kumele siyenze ngeyokuthi nxa kuwukuthi kube le-advert eyomsebenzi onjalo. Silelungile ukuthi sibhalele i-embassy yethu kulona leli lizwe sibuze ukuthi hawu bakithi kuthiwa kule msebenzi icela licwayisise ukuthi imisebenzi sibili khona yini singabuya yini is it above board ngokuthi sibongisukuma kuphela ngithemba ukuthi umagumbo uza kuya anceda umntana nami kanti ngithi umntana akuhambe kumagumbo umagumbo yena vele nguye.
Nguye umalo kumahlukumeza.
Nguye unakoko othengisa abantwana.
Okunye engunanzeleleyo makhumalo lapha yikuthi uhulumende weKuwait kuma-Arab countries bale mithetho yabo etshiyeneyo and njalo balobucindezelo obuthile. Ukuthi uye emapholiseni uyi-foreigner kuba nzima.
Inkinga esizaba esilayo eKuwait kimi it's very unique.
Mm.
Ungazani ilomehluko lamanye amazwe la o-South Africa o-Botswana.
Yeah, ulomehluko.
Ngoba bona balokukhonza ukuthize thina esingakwaziyo, esingazwi le mthetho yakhona.
Yeah.
But nxa kuthi abantu abethu bafike endaweni lapho ngazani imthetho yangkhona iyahambelana nalapho abavela khona ekhaya, kuba lula. Njalo futhi njengabantu abavela emazweni atshiyeneyo, singafika kwamanye amazwe, ungena esitolo nje uthenga isitshebo. Ungezo omunye wakhe khuluma ngesilungu uyahlumuza ukuthi lo uvela kobulawayo lo uvela ngapi eHarare lo uvela ngapi ngapi uyezwa ngolimi ukuthi lesi isihlobo lesi
uthi
uyaqhweba la uye futhi awubhakithi salibonani ngizwa ngazani livele ekhaya abanye bethu bazakwala bathi kabaveli khona abanye ungahlangana layo ungakunceda athi yemvele uthi umqhweba uthi zwana ndimnaze into lenzima and kabahlale bebhale ngamaphepha okuncane bakufihle SOS.
Mm.
Ukuthi angaphiwa nje ithuba lokuthi ayefike endolo.
Mm.
Aqhubele nithi nguba nomqhubeleyo. Yebo naye abanye baza kuvala kodwa kulomunye bakithi uza kuza isihelo agijime.
And okunye okukhona ukuthi khona lokho abantu nxa usuka nje usiya kwenye indawo kuqhakathekile ukuthi ubekwazi ukuthi ufanele uzidele izinto ezimbili ngoba kule zinto ezithu ezizayenzakala. It's either uhambela into eqondileyo ukuza hamba wrong. Kufanele vele abantu bacabangisise ukuthi alright nxa kungahamba wrong ngizayenza cebo bani. Nxa kuhambe right ku right sizakholisa ke sidle lawa mapawundi kumbe amapawundi lamadola lawo yebo ye. Kodwa nxa kungahambanga right and futhi khona lokho kumbiyela ngivumelana lo mama Makhumalo. Ama outreach programs kufanele yazi i-empowerment. Yazi i-empowerment ayikhulumi nje ngemali kuphela. Ukucebisana ngokwazisana ngezinto ezenzakalayo. Kathi sisikhuluma kunje. Yebo abantu abasemadorobheni bayakuzwisisa, bakuzwile konke lokuthi hey eKuwait kube lento enje. Kodwa abantu abasemaphandleni bangakabazwile. sizahamba sithi nje omama Khumalo nxa sekufanele ukuthi sivote lapho sizahamba sihambe sibile sisiyadinga amavoti hayi cabe sokunzima sibophela amathenisi bakithi sisiyakhonala kodwa okuqakathekileyo ukuthi yazi kufanele sibe nendlela ukuthi ama-outreach ahlala ekhona sifundisane ngezinto ukuthi kambe singaphila kanjani ngcono
lapho lizwe ingxoxo phakathi kukankosikazi Sehlile Gumbota Fumaneyi elo nkosazana Thabita Khumalo ilunga letale lephalamende bebexoxa lo Praxedis Jeremiah we Studio 7. Abaphila ngokuthengisa imizimba labathandanayo beyibulili bonye babikwa beyibo abasengozini enkulu yokuthola igciwane le-HIV. Kubika uMavis Gama.
Kungalesi sizathoke iziphathamandla ezisebenzelana lenhlanganiso ezimela laba bantu ezingene umhlangano lentatheli izindaba ngokuziphathisa ekulobeni kwazo phezu kwezegciwane zithi kuqakathekile ukuthi bangachiywa ngaphandle laba bantu lapho kuhlelwa inhlelo zelizwe zokulwisana legciwane ngoba kusala kwabo kuyingozi. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-Gays and Lesbian Association of Zimbabwe, umnumzana Sylvester Nyamathendeza, uthi ngenxa yalesi simo liqansa inani labatholakala belegciwane kulaba bantu bese saba kuyadinga usizo ezibhedlela. Okungumbono osekelwe ngumqondisi ohlangothi olubona ngezokuqhutshwa kwemsebenzi enhlanganisweni ye-Center for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe, unkosazana Sibongile Mthethwa, ethi kunje phose likusilinganiso esingamachumi ayisithupha sabaphila ngokuthengisa imizimba yabo kungabaphila legciwane.
Prevention of HIV infection in key populations not only protects their health, but also...
Nga ophila ngokuthengisa umzimba angatholisa ulwazi olwaneleyo kusiza lo wesilisa lo aya laye emacansini ekuthini abe ngovikelekileyo laye. Bese kusiba indlela yokuvikela le muli zabo. Ngoba siyazi ukuba kungaba ngumfundisi usekazibani abanewethu labantu abethu batholakala labo besiya emacansini labaphila ngokuthengisa imizimba labo. Emaphethelweni kuba nguye wonke muntu ovikelekileyo.
Lanxa uhulumende ehlela inhlelo ezehlukeneyo kwezokulwisana lezokusabalala kwegciwane lengculaza elizweni, lokhu ezikhona izikhexe lapho kukhulunywa ngalamaqembu engacaci ukuba kumele basizwe kanjani lanxa kukhulunywa ngabo. Abanye balabo abachiywa ngaphandle kunhlelo zokulwisana lokusabalala kwegciwane ezihlelwa nguhulumende babalisa abasebenzisa okudakayo, abasemajele lakwezinye indawo lapho baphila bebodwa, kanye labasebenza isikhathi esiningi bekhatshana lezithandani kanye lemuli zabo, okufana labahamba ngemota ezithwala impahla ukuzisa kwamanye amazwe ama-truck drivers. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uhulumende weleBotswana uthi sezanikeza izizalwane zeZimbabwe ezifuna ukusebenza emaplazini amaphepha okusebenza okwesikhatshana ikakhulu ngesikhathi sokulima. Kubika uMartin Ngwenya.
Lokhu kuza ngemva kokuba abalimi bakwele Botswana bekhononeka kubi ngesikhathi eside sokuphiwa kwamaphepha kobafuna ukusebenza emaplazini. Kule nani eliphezulu laba eZimbabwe elingena kwele Botswana uzodinga umsebenzi emaplazini. Umphathintambo obona ngendaba zangaphakathi kwelizwe eBotswana, umnumzana Edwin Bathu, uthi uhulumende wakhe usezanikeza amaphepha esikhatshana, ama-seasonal permits, ikakhulu ngesikhathi sokulima. Amaphepha okusebenza eBotswana avame ukuthatha ngaphezu kwenyanga ezintathu ukuthi aphume, ngakho abalimi bathi lesi sibanga eside kumlimo imisa isikhathi sezulu. Abalimi bathi njalo ukudinga amaphepha esikhathi eside kuyadula ngoba udinga ukuhlawulwa inkulungwane ezintathu zamapula i-3000 kodwa bona bayabe befuna isebenzo okwesikhatshana. umphathi Ntambo Patsu uthi ukuthola amaphepha esikhatshana kuzadingakala kuhlawulwa amakhulu amahlanu amapula i-500 kuphela. Lokhu kwamukelwa ngabenjabula beZimbabwe abathi kade belinda isikhathi eside bengathola amaphepha njalo imisebenzi ibayeqa.
Indaba le yama seasonal permits, I think it's a good step, like i-development elungileyo kakhulu ngoba yakunika ithuba lokuthi uyenza umsebenzi wakho ngendlela eyiyo ngesikhathi esiyiso. Unlike uzamelela i-permit ye-3 years uhlala isikhathi esidilokhu imelele ukuthi iphume, yacinikilwa ngamathuba eminye imisebenzi.
Ukanti umnumzana Amos Mukhwebu uthi lokhu uqondile ngoba abasebenza emasimini bengahlali isikhathi eside.
Isinqumo esibongekayo kakhulu. Ngakhumbula ukuthi ama-communal farmers have long been complaining bekhala ngendaba naleyo ukuthi they cannot get i-labor eBotswana. BaTswana bafuna ukuthi belime, bafuna ukuthi beyeluse. And they've been crying ukuthi ama-Zimbabweans, abantu abavela over the border, are the ones ababancedisayo kakhulu. And in the past, what has been happening is that abakhona ukuthi bethola ama-permits. I-permit yakhona encaye mhlawumbe yabethatha up to 1 year ukuthi iphume, and by that time the farming season has passed.
AbeZimbabwe baqhubeka bekutheleka kwele Botswana bedinga noma yiwuphi umsebenzi. Indenge liphephela khona emaplazini kanye lemsebenzini yokwakha. Uhulumende weBotswana uthi uthemba ukuthi inyathela lakhe elitsha liza kwehlisa inani labasebenzi emaplazini bengela maphepha aqondileyo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ezavurungele Botswana.
Ku-Live Talk namhlanje sikhangela ukugqilazwa kwabesifazana abeZimbabwe ngaba kwamanye amazwe ikakhulu kwele Kuwait lapho abahugwa khona bebizelwa imisebenzi. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngemva kweminyaka emibili kulempi yomdeni kule South Sudan, inkokheli yaleli lizwe ithi ifuna umhlaba wonke jikelele uphele lelizwe ithuba lokuvuselela umnotho walo ngemva kokuba amabandla akuleli lizwe evumelane ukubumba uhulumende womanyano. Umanyano we-United Nations usuengezelele izijeziso zokuthengiselwa izikhali kulizwe le-Ivory Coast. Njalo wengezelela lebutho le-United Nations eliselizweni leli.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela.
Lamlela.
Lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampa bafube
mbula. Kuhlelo lwezemaphandleni namhla sixoxa lo dokotela ngokuqhakatheka kokusebenzisa izambuzi kanye lokugeza izandla umuntu onxa ethe wasebenzisa isambuzi. Ngilo dokotela Anethi Moyo. Ngiyakwamukela kuhlelo dokotela.
Ngiyabonga Ntunga.
Kuqhakatheke kanganani ukuthi izakhamizi zibe lezambuzi emakhaya?
Ukusebenzisa izambuzi Ntunga yinto eqhakatheke kakhulu ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi kule mikhuhlane eminingi evela kungcekeza esilahla ezambuzini. Nxa ingcekeza leyo isingasalahlelwanga endaweni eqondileyo enjengesambuzi, kuyakusitsho ukuthi imikhuhlane eminingi isingaphongu ukuthelelwana nje kalula ngenxa yokuswelekala kwezambuzi.
Yiphi imikhuhlane le?
Ngizaqalisa ngomkhuhlane oke wasethusa sonke 2008-2009 eZimbabwe, umkhuhlane we-cholera. Umkhuhlane we-cholera ngumkhuhlane obangelwa ligciwane elincane nje kodwa eliphiwana ngokunatha amanzi kumbe ukudla okungahlambulukanga okukhontaminethwe yizinto okumele sizilahlele e-toilet. Nxa umuntu engatholi igciwane le-cholera ngaleyo ndlela uyaba lesihudo esikhulu, isihudo esiyabe singamanzi njalo sisenza ukuthi umuntu alahlekelwe ngamanzi omzimba. umzimba masinyane okungabangela ukuthi asenxa engatholanga usizo masinyane. Eminye imikhuhlane engatholakala ngokungasebenzisi izambuzi imikhuhlane futhi ebangela isihudo kodwa yona iyabe inganinganeno kule cholera. Eminye imikhuhlane yangkhona engabangelwa ukungasebenzisi izambuzi ngiyakwathi abaningi bengabekwazi ngebilhazia kumbe ngithi isichenene esithelelwana ngokuthi umuntu achemele emanzini azaphinda asetshenziswe ngabanye abantu kungabe bengabhukutha phakathi kwawo kumbe bengabe bewathela phakathi kwawo bebe sebengenwa yibilhazia leyana besibesiba lo mchemo oyabe uphuma igazi. Konke khona lokho yimikhuhlane ebangelwa ukungasetshenziswa kwezambuzi.
Nxa uthe wazinceda egangeni ibanganani ingozi yokuthi ungabangela imikhuhlane le njalo ingcekeza oyichiya khonapho isuke ingene njani emanzini kumbe ekudleni?
Umuntu nxa engasebenzisa enayekela ukusebenzisa isambuzi aphongokwenzela nje ingcekeza yakhe noma ngaphi nxa ingasala ingadedelwanga ingaqitshelwanga kutho ukuthi impukane zingakwanisa ukuthi zithwale ingcekeza liyana ziyingenise ekhaya emanzini asetshenziswa ngabantu kumbe impukane leziyana zihlale phezu kokudla okuzakuliwa ngabantu. So kutho ukuthi nxa kuyingcekeza ethiwe nje isegcekele ithuba lokuthi abantu bathole umkhuhlane ngawo is even much worse. Nxa umuntu engagebha igoda ayenzela ingcekeza yakhe abe seyivala ithuba lelo liyaphunguka kancane. Kodwa-ke nxa kungavele kune izulu amanzi lawana azabe emunyeka ngaphansi emunye ingcekeza liyana ayikhukhulele emanzini azanathwa ngabantu. So kutho ukuthi noma nje ithuba lakhona lingabe lingani lingconywana kodwa there is still a chance yokuthi umkhuhlane lwana ungacina usufika ebantwini. So kuyabe kuqakathekile ukuthi nxa umuntu ezabambeka ngaleyo ndlela kumele ukuthi angazaze enzele eduze lama-sources amanzi asetshenziswa ngabantu.
Ukugeza izandla khona kuqakatheke kanganani nxa uvela esambuzi?
Ntunga, ukugeza izandla is one of the ways engasinceda kakhulu ukuthi sivikele imikhuhlane yesihudo ebangelwa ingcekeza yona le yabe iphonga ukutholakala nje mahlayana. Lokhu ngikutsho ngokuthi kukhona ezinye izabelo ezingela ama-toilet ngitsho leyodwa kodwa nxa bengageza izandla nxa beqeda ukusebenzisa noma yini abayithi yisambuzi kungenzakala ukuthi kungabi khona sona isihudo esisodwa. So kuqakathekile kakhulu ukuthi umuntu ageze izandla nxa eqeda kungabe kuyikuchema kungabe kuyikuchitha ingcekeza kuqakathekile ukuthi zigeze izandla. Izandla lezi kumele zigeze ngesepa, kumele zigeze ngamanzi alesepa. Nxa isepa ingatholakali kumele zigeze ngomlotha. Ngiyake nginanzelela ukuthi emakhaya abantu bayakwanisa ukuthi bethele amanzi okugeza izandla nxa sokudliwa endithini abantu bonke bageze benikana indithi liyana uba bageze angaqeda ugeza kube sekugeza umama, umama engaqeda ugeza kugeza umntwana nomdala kuze kuye kugeze wonke umuntu. Khonokuyana akuqondanga. Okuqondileyo ukuthi amanzi okugeza izandla asake kumbe enkomithini kumbe epipotini abe sethelelwana ukwenzela ukuthi wonke umuntu athole ithuba lokugeza ngamanzi ahlanzekileyo angakasetshenziswa ngomunye umuntu. So ogeza izandla ngamanzi ageze ngomunye umuntu ufana lomuntu angagezanga izandla.
Ingcwethi zona zithi ukwakha isambuzi kubiza imali ephakathi kwe-$150 le-$200 okungasiyo mali eningi kakhulu okumangalisayo lanxa nje ihlupha ukuthola imali ikakhulu kuzakhamizi.
It can even be less than that ngoba abanye bayazitshayela izitina ingabethatha inhlabathi kuma-surroundings abo. So already khonokuyana kuyehlisa intengo. So mboni ngani yimali sibile yokuthi nxa umuntu engazimiseli yabe kwanisa ukuthi ayithole akwanise ukwakha isambuzi.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo dokotela, siyabonga.
Hayi, lami ngiyabonga Ntunga ukungixoxa kuhlelo lwakho.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lo dokotela Annette Moyo. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Ngukama
Namle
Namle lam shwe shwe
Namle la nam powerful.
Kwezemidlalo umbukiso wezamabhizimusi owe Zimbabwe International Trade Fair ukhangelelwe ukuvulwa okusemthethweni kusasa ngomongameli wakwele Togo ekhatshwe ngomongameli Robert Mugabe. Abezenguqu labo bayabukisa. Kubika uJoseph Njanji.
Hall 4 yikho lapho kutholakala imbukiso yabezemidlalo abagoqela abogatsha lwezemidlalo lokuzilibazisa inhlanganiso yePremier Soccer League kanye leqembu leHighlanders. Iqembu leHighlanders lonyaka lifikise iminyaka engamachumi ayithoba munomunye labunjwa njengoba libe khona ngomnyaka ka-1926. Isiphathamandla saleli qembu uNdumiso Gumede uthi ukubukisa kwalo e-trade fair kuyingxenye yenhlelo zokuthakazelela ukwenelisa kwalo ukuba khona kwesikhathi eside kangaka.
We make a presence in all spheres of Bulawayo's social.
Siletha iqembu lethu kukho konke okuphathelane lemidlalo, ukuphilisana kwabantu kanye lezepolitika koBulawayo. Ngakho sibona ukuthi akula enye indawo engcono kuleze TFF ukuthi sitshengise lokho esilakho njengeqembu leHighlanders. Siliqembu elilembali enothileyo kakhulu. Saqalisa kudala ukudlala ngeminyaka yabo 1926.
Okubukiswe liqembu leHighlanders ngokugoqela inkezo ezithile elizithwele ngemva kokunqoba kwalo kumncintiswano etshiyeneyo kanye lemifanekiso ephuma kumabonakude emidlalo yaleli qembu linqikilana lamanye amaqembu. Abadlali beqembu leHighlanders bakhangelelwe ukuhlangana labalandeli beqembu khona e-trade fair kusasa. Inhlanganiso yePremier Soccer League sile minyaka embalwa ibukisa eZimbabwe International Trade Fair, njalo isiphathamandla salinhlanganiso uRodwell Thabe uthi ukuba khona kwabo kuyindlela yokuhlangana labameli bezinye ingatsha abasebenzisana lazo kanye lokuzwa imbono yabalandeli bomdlalo.
As the Premier Soccer League, we believe the Zerai TF 2016 exhibition will give us an opportunity.
Njenge Premier Soccer League, sithina sikholwa ukuthi umbukiso we-trade fair lo usipha ithuba lokutshengisa uZulu imisebenzi yethu le ntuthuko ekhona emidlalweni wenguqu. Lithuba njalo lokuthi sixhumane lesisebenzisana labo abagoqela izibukeli zomdlalo wenguqu.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ebibukisa layo eminyakeni edlileyo kayenelisanga ukuzobukisa lonyaka. Ngomgqibelo enkundleni yeShowground kuza kuba lo mncintiswano wokugijima owe-Coca-Cola 4-Minute Mile ndawonye lo mncintiswano we-Tug of War. Ngomgqibelo kuyilo usuku lokugcina olombukiso weZimbabwe International Trade Fair, umncintiswano wama-drum majorettes lawo uyabe ufika komlindi uyacina. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Akule ndlela bafana, iliphi leli qembu lalabo abagqoke ezimhlophe lokumnyama wathi ukhala uthi ngamahlolanyama manje?
IHighlander mdala athi awuyazi.
Hawu, yilo le Highlander mphuma legoli ngizwa bonke bekhuluma bethi kune Highlander, ngitsho nabaculi beZimbabwe abaningi bahlabela bethi Highlander, Highlander. Yini le Highlander madoda?
Dogs Malax ehaya abafana be Highlanders lapho yadlalwa ke kudala linamba amahlola nyama isayihlola inyama wathi ungumfana uvele enkomeni wabona amahlola nyama ufika uthole ekhaya wengophiko inkoko manje kulezi nsuku ngabona amahlola nyama ufika uthola bepheke idelele mthwakazi omuhle kwanelo kwalamhlanje. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lilala.